lokho okwenzakala asonto eqala namhlanje kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengela macala nampo o Job Skhala labo baphuma khona labo abantu ababoshiweyo angiboni ukuthi singaqondanisa le SADC summit ebuya lapha ungabe kuyinto elungile I think ku reflecta uhulumende wezana uPF ukuthi vele uhlele ngcindezila uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo njalo abantu laba kube ngishilo ngaphambili ukuthi bamele inhlanganiso ethi inhlanganiso ethile ekuhulumende so amboni ukuthi i quiet diplomacy eParliament iyanxeda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe uhulumende wezana uPF
ye quality abantu bavotshelwani kangaka
bengilesifiki ukuthi ngawuphendula ngokugcweleyo but njengoba lami ngingazi ukuthi nababotshelweni mina into phela engingayisho ukuthi ona nxa ungayenzi into uphambanise vele isiphetho ukuthi kuyaba lokubophana bonapho angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani kodwa vele nxa uphambanisile uyenza into engayisiyo into esalayo kuyaba lokubophana konabani okuza njani okuza vele so ukuthi abotshelweni mina angeke ngakwazi ukuthi ngibekwazi kuhle kuhle sibili ngoba angilulandelelanga ngudaba lwangikhona but I am sure uhulumende kazuza pho kwenza into ebubhanxa nje opho ngutana abantu epho ngobabobha kulama investigations yabe senziwe sinabacubhi phela angithi like any other country abantu bayenza umsebenzi wabo bacuphe bathole izindaba zangikhona then sokusenziwa ama-research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabelabanye abantu ababethengisa ngoba abazihambe bekho umuntu laphana besiplana loku nalokunalokunalokhu abanye babe ngena kathe sikumodern world yetechnology babe record ama-conversation esenzakala aphana kusenza loku nalokhu khona phana-ke sokubhidlika izinto sokuthutha uthi how labana bantu abahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga loku nalokhu
ye khonapho-ke ncube yamuzwa uyakhuluma lapho ugolide uthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi babotshwe loba-ke kumbe kulungisela isadiki kumbe kuthenteni bawonile ngokutsho kwakhe yinkho bethoniswa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu kuke kwenzakale ngaphambilini bengifake uJob Skhala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu bebotshwa besemalungeleni abo okuphikisa lokho kwenziwa nguhulumende silamalunga e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebeprotesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphume njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
golide
azi uncube ukuthi ona uthethe ngabuloko ngoba into engiyaziyo ukuthi uSkhala wagwetshwa wahlawuliswa kuhlaliswa khona ngemva kwecala ke sihlele iphelile ukuthethwa njengoba ngithilo mina uhulumende kasozapho ngobopha abantu ngelalo olwabelenzakele uhulumende kasozibhala konke okuyabe kusenzakaphana ungawukhangela kukhona okuyabe kukhona okukuhlala kube yintona kumele sikulalelisise sikudingise ukanti kuhamba njani lababotshelweni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phela emakhoti laba nxa sebe-aplaye labo obheli lanilani kuzaphuma kunge kona sibe kwazi nokuhamba njani
ye gakhonapho ncube
ugolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezana uPF ezodlame ezobandlululo behlala entolongweni bengenzanga lutho baze phume isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezana uPF isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapolisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni ba-protest khona iconstitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo ma kungavuka nje kusasa lapha uZulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kulamasosha lamapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotest nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwayo ngendaba yangkhona so ayeke vele sashaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumende wethu ngokuncindezela abantu
phoselokugcina kolei
nxa abantu besenza i-demonstration i-peaceful uhulumeni kambona ukuthi angatshona ehlukumezana labo but iproblem ekhona emthembo and lo ncubela embanda nxa efuna ukuma eqinisweni awufakaze asikaze sibe lama-peaceful demonstrations every time kungenzakala koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebefaka sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshise izimota kusenza lokho naloko so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabe usubambezela abanye abantu